Izika disendaba ku VOA indebele.
Levuka njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuMbimbitho 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje,
bona ama-deals abasitshela ukuthi sisebenzile ama-deals athize, kodwa nxa sikhangele uground awukabi lolutho. Abantu abakwanisa ukuthi bazitholele izimali ema-banks.
Umnotho weZimbabwe uqhubeka usadalala, ingcwethi zisithi akulalutho osolwenziwe ngohulumende kaMnangagwa ukuvuselela.
Kuyadanisa kakhulu lokhu okukazamara mnumzana Nkomo. Sikhalela kakhulu imuli yakhe ukuthi lanamhlanje lokho bengakwazi ukuthi isihlobo sabo singaphi.
Namuhla umnumzana Itai Dzamara ufikisa iminyaka emithathu enyamalele, abanye bethandabuza ukuthi usaphila. Odokotela baqhubeka bekhalala umsebenzi ngobunengi bekhonona ngeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuvuselela umnotho ngokuphangisa ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye, ezinye ingcwethi zithi akulalutho olubambekayo kumbe olukhanyayo aselwenzile. Nanku imali iqhubeka isilela elizweni lemisebenzi layo ingatholakali. UMnangagwa uke waba semhlanganweni weWorld Economic Forum eSwitzerland ngenyanga edlule, waphenduka esithi osomabhizimusi bakwanye manye amazwe bamthembise ukuthi bazoza eZimbabwe ukuze vula amabhizimusi bathuthukise umnotho. Ingcwethi zithi isibonelo esikhulu sokubhidlika komnotho lokwehluleka kukaMnangagwa yintengo yezinto eqhubeka iqonga mahlayana ezitolo. Zithi njalo ukuze leZimbabwe lenelise ukuvuselela umnotho walo kumele lithole imali enengi. Kodwa kathesi kunzima ukuthi itholakale leyo mali. Nanku ilizwe lingenelisi ukuboleka imali kunhlanganiso zomhlaba ezigoqela International Monetary Fund leWorld Bank ngoba lizikweleta. I-IMF ikhangelelwe ukuthumela iqula layo eHarare kunsukwana ezilandelayo ukuyaphathisa uhulumende ukuhlela indlela angavuselela ngayo umnotho. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutika lomphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa bona bakhangelelwe ukuza ngena imihlangano ye-IMF ngapha eMelika ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi kusegcikeni ukuthi udaba lomnotho solumehlule uMnangagwa.
Asikaboni into ebambekayo esike yenzakala. Siyabona ukuthi kulokukhulumisana kulama-deals abasitshela ukuthi sisebenzile ama-deals athize, kodwa nxa sikhangele uground awukabi lolutho. Abantu abakwanisa ukuthi bazitholele izimali ema-banks, izinto singathi ama-price ezinto eziningi ayakhwela. So into yomnotho khathesi, indaba yomnotho bona njengani umongameli uMnangagwa akakenelisi ukuthi ayilungise ngendlela ayethembise ngayo abantu.
Nxa siqathanisa isimo somnotho kathesi lesimo obukiso uMnangagwa ethatha intambo zombuso kumgabe, ungathi sokube lo mahluko yini kumbe lokhe kufanana?
Umahluko asikawuboni, njengokutho kwami ukuthi intengo zilokho ziqonga. Abantu abakwanisa ukuthi bathole izimali zabo kuma-banks, impilo yabantu ayikathinti ukuthi bayakwanisa ukuthi babone i-difference. So ungabuza umuntu kumbe ungathela umuntu oyengekho ubaba uMgabe suke esikhundleni ukuthi sesilo president omutsha, nxa kukhangele i-economy kuphela uyabe utshela ukuthi uyamqambela amanga.
Imichina yamabhanga le ekhafula imali ama ATM ngiyazi besokuyiziphamasu nje kungela mali ephumayo. Isiphuma yini imali kule michina?
Lalamhla imali ephuma yini luthwane kakhulu. Ngibona abanye ama banks anika abantu ama $50 ngeviki kumbe ama $30 ngeviki. Abalezi mali impijana banika abantu kumbe ama $100 ngeviki. Kuma ATM kulama restrictions abanengi i-cash ayikatholakali. Nxa ukhangele i-black market eyama US dollars ikhona. Abantu kathesi bayathenga lokuthengisa ama US dollars ngama 40 up to about 45-50%. So nxa singabona i-premium enjengaleyo isesekhona kuma US dollars, kusitsho ukuthi i-cash ilokhe ihluphe ukuthi abantu bayithole.
Kukhona yini okwenzakalayo okungapha uZulu weZimbabwe ithemba lokubana umnotho ungabuye ume njalo ngezinyawo kusikhatshana esilandelayo?
Kunenkulumo ezikhona lezithembiso ezokuthi lama deals athize angenza ukuthi i-economy ivuke. Ngokubona kwami uzathatha isikhathi engxenye inyanga eziyisithupha uthi sibone sibili ukuthi i-economy isivukile. Ngibona njengani bazama ukuvuselela ama-industries. I-reserve bank ibisenza i-survey koBulawayo idinga ukuthi iwaphi ama-industries abangafaka izimali kiyo. Kule nkulumo njalo ezama-deals amaningi, kodwa ama-deals lawa ayabe engamaphepheni nxa kuyukuthi into azikavuki. So siyabe sokubona emaphepheni ukuthi kulesivumelwano, kodwa nxa kuyukuthi sesibuye ku-ground ukuthi izivumelwano zangkhona zizasebenza njani, uthatha isikhathi ukuthi ama-deals lawana avuke. So iZimbabwe bengathi sizuze imali namhla i-5 billion kumbe i-1 million ukuze ibuye lapha kulezivumelwano okumele zenzakale ezingathatha inyanga ezintathu engxenye umnyaka wonke bekhulumisana babona ukuthi izimali zihamba kanjani.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Oye khankasela amalungelo oluntu umnumzana Itayitsa Mara ufikisa iminyaka emithathu enyamalele namuhla inengi lisithi selithandabuza ukuthi usaphila. USamara uthunje ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ababesebenzela uhulumende kamnumzana Robert Mugabe ngo-2015. UZamara wayevame ukutshengisela e-Africa Unity Square eHarare esithi uMugabe kumele esuke embusweni. Abalwela amalungelo oluntu bazabuthana eHarare bemkhumbula namuhla. Isiphathamandla sebandla le-MDCT eMelika umnumzana Muzi Ncube uthi kuyadanisa ukuthi lanamhla kwazakala ukuthi kuyini okwenzakala kuZamara.
Kuyadanisa kakhulu lokhu okukaZamara mnumzana Nkomo. Sikhalela kakhulu imuli yakhe ukuthi lanamhlanje lokho bengakwazi ukuthi isihlobo sabo singaphi. I-government ekaMnangagwa kumele ukuthi iphumele egcekeni itsho ukuthi isizalwane seZimbabwe lesi sayangaphi, ngoba wonke umuntu ohlala eZimbabwe is accounted for. Umuntu nxa ephuma elizweni uyatshengisa ipasipoti yakhe yadindwa. Umuntu engatshona kuba le-death certificate, uyabona umuntu engabelethwa kuba le-birth certificate. So okukaZamara ngumuntu oyeseZimbabwe nje ezihlalele ezenzela la umsebenzi wakhe, bafika nje bamthatha abanye izizalwane zaseZimbabwe. So sifuna ukuthi sikwazi ukuthi ungaphi.
Kambe ngaba esaphila yini ngokubona kwakho lapha ngabe khona?
Umuntu ophilayo siyambona evela ebantwini, njengoba nje sonke abantu baphuma bengaphandle kwelizwe befone abantu bethu ukuthi hayi ngingaphi, njengomuntu la wayelonkosikazi labantwana ukuthi ngawe uyatsho ukuthi khona hayi ngingaphi. So ithemba lokuthi uZamara usaphila angeke libe khona sibili ngoba nga uyaphila ngase sambona sibile vele ebantwini. So lokho kutshengisela ukuthi igovernment kaMnangagwa isilenhloni kakhulu ukuthi iveze lokuthi ikhulumela ngakho ukuthi khona uZamara ungapi. Uyabona ukuthi uMnangagwa ngoba la ukuthi azashuthuna umbuso kumgabe kumele ukuthi atshengisele ukuthi wawushuthunelani ukuthi ufuna ukuthi umuntu wenze into zibe ngcono. So ukuba ngcono kwakhona lokhu yikuthi uZamara sikwazi ukuthi ungapi. So kule 3 years yonke ifamily yakhe needs to know lezi zalwane zaseZimbabwe ukuthi ungapi.
Umnumzana Muzi Ncube isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika. Odokotela baqhubeka bekhalala umsebenzi ngobunengi bekhonona ngeholo labo abathi liphansi. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya uthi umumo mubi kakhulu esibhedlela ngoba izigulane seziswela abelaphi.
Inani labodokotela abakhalala umsebenzi liyalisengezeleleka ngokuya kwamalanga. Lokhu kusenzeka ukuthi into yokuqala ukuthi uhulumende kakasithi impendulo esifisisekayo nendaba esakhuluma ngayo indaba eziningi ezokuthi kakulamithi ezibhedlela njalo kulezimali zamadokotela ezingabhadalwanga nokuthi imiholo nje wamadokotela ababethe bazawukhuphula ngonyaka u-2014 lanamuhla bethe bengakawukhuphula. So lawa amadokotela akade esiyele esibhedlela eyibo akade besizama ukuncedisa ukuthi besize ukubona izigulane sekuyandile ngalowo msebenzi njalo bekelethemba yeselethemba sonke ukuthi uhulumente uzakuphanga alalele udaba lethu sibuyeleni sonke emsebenzini. Ngokudinwa nangokuzonda okukhulu ukuthi uhulumende uyaphuza ukuthi sikhulumisane asinike impendulo esifisisayo, abanye abadokotela bawo akade ezama ukuncedisa asesile umsebenzi.
Elingaba lenani yini labodokotela asebekhalela umsebenzi?
Okwakhathesi singathi kuma-central hospital empilo singafaka inani lakhona sifuna ukwenza i-last calculation singalifaka ku-97-98%. United Bulawayo Hospital inani lakhona lingadlalela ku-88%. Harare Central Hospital inani lakhona njalo lingadlalela ku-80-90%. Siya eKingiza Hospital that's above 98%. Farinyato Central Hospital inani lakhona lidlalela ku-89-90%. Siya ke kumaprovinsi iMashonaland yonke odokotela bathe bona sebekhathele basiya iMashonaland East yalo kulamanye ama-district asemathekeleleni North-South akade esinga uhulumende engaesisana engayenzanga ukuthi ekwanise ukuthi ekhulumisane lamadokotela ambalele ukukhalaza kwabo. Nabo sebethembisa ukuthi sebezasiza
uhulumende. Sizwa kuthiwa like lahlangana laye kunsukwana ezedluleyo, kuyini akukhulumileyo kulo mhlangano?
Bekuvunyelwana kubonisana ukuthi kungenziwa kanjani, kodwa esingakutho ukuthi-ke bekhuluma ngomlomo nje. Sasesibacela ukuthi njengoba kulesikhathi eside belokhu besithembisa izinto lezi batshengisa ukuthi kabathembakalanga, kababhale phansi into esikwanisa ukuthi ngaso sibakhumbuze ukuthi nako sokunje alibeke lingakakwenzi lokho ebelisithembisa khona.
Udokotela Mxolisi Ngwenya isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Kunjalo nje uNgwenya usexwayise uZulu ukuthi eqhaphele ukudla amakhowa abulalayo kulandela ukutshabalala kwenye imuli eMberengwa. Umteni lo ufelwe buthumuthumu ngabantu abalithumi lanye ngemva kokudla amakhowa abulalayo. Bonke bafele esibhedlela kobulawayo bangcwatshwa kanye kanye kuliviki. Kulenye njalo imuli eFilabusi efelwe ngabantu abane ngesizathu esifanayo. Abathathu balimuli balaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo njalo basesimeni esibi. Kuvika iphephandaba leThe Chronicle. lithiye indlebe kuhlelo lwethu lwezemaphandleni ngesonto lizwe okunengi ngalolu daba. Uhulumende wakwaLebhilitane seqalisile ukubopha abantu abangelangwalo ezifaneleyo zokuhlala kulelo lizwe ebabuyisela kubo. Zinengi isizalwane zaseZimbabwe esihlala kweLebhilitane ezibhekane lokubotshwa ngoba lazo zingelamfanelo. Kubika uEzra Chisaspanda.
Abavela eZimbabwe abacela ukuphephela bancitshwa amaphepha babengaviselwa ekhaya nguhulumende weBhilitane. Kodwa konke lokhu sekuguqukile kulandela ukugenqula kukamnumzana Robert Mugabe. Uhulumende weBhilitane usekubeke kobasobala ukuthi sezabisela izizwalane zeZimbabwe ezizinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu, 2500, ezingenamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni. Umnumzana Nhlanhla Moyo ngomunye owancitshwa amaphepha okuhlala eNgilandi okusemthethweni.
Mina mvumelani lakho lokho ukuthi kuthiwe sibuyele eZimbabwe. Akula lutho olitshintshileyo. Ngitsho kutshintshe abakhokheli kuphela. Kodwa izinto lokho zifana ngile minyaka elitshumi lanhlanu ngikuleli lizwe. Kodwa lamanje kangila lungile lokuba selizweni. Ngikhuluma nje ngicatshile. Angingeke ngibuyele eZimbabwe. Ngitsho sengidepressed ukuthi semfisa lokuthi ngangiyathatha umphefumulo wami kuphela. Angeke ngibuyele ngitsho.
Omunye odabuke kakhulu ngokuthi uzabiselwa eZimbabwe nguThithi Sena.
Ngafika lapha ngo-2003 up to today. Abakanika amaphepha, baye bambopha. Akuthi eZimbabwe ambuyele, impilo eZimbabwe inzima kakhulu, inzima. Ngani ngizibulale makunjalo, hayi eZimbabwe ambuyele.
Umdletshe wancitshwa amaphepha laye, kodwa uthi yena kayindawo. Ungcono abe libhalabhala.
Lami ngilapha bekumele ngiyesayina njengomuntu ohlale esayina isikhathi sonke. But ngesimo osokuthi abantu sebebanjwa bebiswela ekhaya. Angeke ngisaqala ngiyangena lami phakathi emhlambini khona ngoba ekhaya uyafika ngisenzeni. Lapha ngiyancengisa shuma. Into enziwa yiwo mofisi kunzima. Emuva kunzima, phambili lapha sokunzima. Uyaswela ukuthi uyenze njani. Kodwa emuva kuphindelwa kuqalwa.
Sixhumanele ugatsha olubona ngendaba zasekhaya olwe Home Office eBhilitane. Basitshela ukuthi ababuyele emuva emsebenzini wabo wokususa bonke abangelamaphepha okuhlala kuleli lizwe. Kulabathize abeZimbabwe abazibulalayo indaba zokuswela amaphepha ngaphambilini, njalo abaningi bathi kungcono bafe kulokuthi babuyele ekhaya eZimbabwe. Ngimele eStudio 7 eLondon, ngingu-Ezra Chisaspanda.
Abameli bamazwe aphetsheya eZimbabwe sebesole udlakela oluqhubeka luqhamuka kuMDCT vesithi inkokheli yalelibandla kumele ikhulumisane iqede lingxabangxoza. UAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Inkokheli ye-European Union, iBritain, iPortugal, iNetherlands leRomania basole kakhulu udlakela olusebandleni leMDCT lakwamanye amabandla ezombusazwe bethi aluqondanga. Iningi labantu lithi lolu dlakela lwavele lwaqala kusukela ngomnyaka ka-2005 kodwa lusuke lwaqansa ngokugula langokubhubha kobe ngumongameli waleli bandla umoyi umnumzana Richard Tswangirai ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Ingcitshi kwezembali umnumzana Phathisa Nyathi uthi kweleZimbabwe udlakela yinto evamileyo ayimangalisi njalo ku-MDCT lukhanya luqhubeka ngoba kubangwa ubukhosi ethi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngomunye owahlanyela lolu dlakela.
Hayi, lokhu akusimangalisa ngivele kuhlala kukhona. Ngangikhuluma ngepolitics sesiyakwi-election uyakwazi vele okunye okuyabe kukhona ludlakela. Yikho vele okukhona ngathi kuyaqala yina angithi vele iminyaka yonke sibangana nabo. Angithi usibile nje bedlala umgabe usezama ukudlala iCameroon sabahola. Nakathi angithi laye kuye bekumnandi esesengakade fight violence ecaweni.
Ukhansila Mlandu Ncube we-MDCT uthi sekuthunyelwe umlamlankunzi ukuthi azebona ukuthi bangakhulumisana kanjani njalo ozafumana elecala uzajeziswa ngokuxotshwa ebandleni.
Njengoba likwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo and ngifuna ukwenza kube mhlophe ukuthi labo abantu abenza ubudlwangudlwangu ngabasomalunga ebandla lethu kunobufakazi ukuthi babethunywe ngesiphathamandla zebandla. So ngolwesihlanu kumbe ngomgqibelo khonapho siyahlangana njengokuthungamela ukubana sithathe inyathelo yokuthi sichayisise lolu daba njalo le-national office yethu isithumele lwabamuthi ngu-abhita ngesikhiwa ukuthi aluhluze udaba lolu ukuze sibonte ngobana baphathekileyo and sithanda ukwazisa uzulu ukubana lo ophatheke udlakela lolu siza kumjezisa okokuqala ngokumkhipha ebandleni okwesibili ngokumgenda ove emapholiseni ukuze ajeziswe.
Elinye njalo ilunga le-MDCT kobulawayo uHelen Mpofu usole kakhulu udlakela olukubandla lakhe ethi lubangelwa ngabantu abangasibe bandla lakhe.
Umsindo avela awufunakali, umsindo asiwo ama-political parties but kufuze kube la ma-leaders abambanisa abantu ukwenza ukuthi abantu ontanga bengabile violence but nxa abadala beyibo abakhwezela i-violence abantwana labo bebefuna utshwala ukuthi benathi. So thina njengabadala kufuze sihlalisane phansi ukwenzela ukuthi kungabi lodlakelwa ngoba iZNPF singenele phakathi komsindo abantu abayenza i-violence asobe-MDC.
Udlakela olubhekiswe kuNkosazana Thokozani Khuphe selusolwe ngumhlaba jikelele. Iningi lithi akukho okubangwayo ngaphandle kokuthi amanye amalunga ebandla lakhe awafuni kulandela isisekelo sombuso ngoba uma silandelwa nguye obemele akhokhele njalo umhlangano weCongress yiwo omele uMkhuphe esihlalweni. Abanye njalo ngabasola ukufakwa kwabasekeli bakhe ababili ngeva kwesisekelo bethi ngabe bengafakwanga bekungeke kwaba lengxabangxoza esikhona manje. Abantu abaningi bathethe ithuba lokunanzwa kwelanga labesifazana emhlabeni jikelele ngokutshayela ihlombe uMkhuphe bemkhuthaza ukuthi enganyampi inhliziyo ngokwenzakala kuye okwamanje ngoba ukuhlukuluzwa kwakhe kubuyisela muva umzabalazo wokuhlomisa abesifazana. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abanye abesifazana beZimbabwe abasebenza kweleBotswana bathi bahlangana lobunzima obukhulu kulelo lizwe emizameni yokuphandela imuli zabo. Baveze lokhu izolo ekunanzeni ilanga labesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Kuviga uMartin Ngwenya.
Lokwe kwathetshulwa ilanga lokuhlonipha imisebenzi yenziwa ngomama ele International Women's Day ngomnyaka ka-1910 sokulesibanga esithile esesihanjiwe emzameni yokuphakamisa abesifazana elizweni kodwa kulamachata amaningi amnyama alokhu ebonakala endaweni eziningi okulokhu kutshengisa ukukhanyelelwa phansi kwabomama. Abanye obumama bafulathela imuli zabo eZimbabwe bazosebenza kweleBotswana bezame kusasa ingcono yabantu ababo kodwa njengoba benanzelela akulula ukuba ngumama ungekho elizweni lakho. Unkosikazi Odun Ndlovu uthi ukusuka kube lesizungu ngesikhathi bengekho duze lemuli zabo.
Ukuhlala ngaphandle kwelizwe kunzima. Okuqala awutholi ifamily support ngoba siyanida kwesinye isikhathi ukuxoxisana lemuli iseduze nxa sesihlanganele ezinye inhlupho ezisikhathazayo but akulula nxa ungaphandle kwelizwe uwedwa.
Abanye njalo bayancindezelwa kumathuba emisebenzi kube lukhuni ngoba vele abantu bokuza ikakhulu abeZimbabwe bekhanyelwa njengabantu abazothatha amathuba emisebenzi abeBotswana. Unkosazana Sithembile Mhlanga uthi kwesinye isikhathi basebenzela amahhala behlahlawulwa ngoba bengomama.
Siyalibongela ilanga lethu leli elabomama kodwa kunzima ukuba umama njengoba singaphandle kwelizwe sisebenza nzima sitshaya ama peace jobs amanye angikhona singawabhadalelwa ubuyele uyethonisa kuthiwe khona buya kusasa uze udinwe uyiyekele ukhalale.
Okunye ukukhathaza omama beZimbabwe kule Botswana ukuthi ubona balempi ezandleni zombili bathi njengoba besemzini uhulumende weBotswana unikeza amathuba omama bekhaya kuqala ukuthi bona balinde imvuthu ezikhithikayo.
Njengabo mama sivele silwela ukuthi sinanzelelwe khonxa usungaphandle kwelizwe uhlupho lwakhona luba phambili ngenxa yokuthi lapha bananzelela ababo babahlomise ngama-skills atshiyeneyo langosizo abangaluswela bese kusithi thina sesiswela ukuthi singaphephela ngaphi.
Umnumzana Thabisi Dube uthi imizamo yabomama ngaphandle kwelizwe bebhekane labo bonke ubunzima kumele inconywe.
Siyaziqhenya kakhulu ngabomama abasediaspora ngoba batshengisa ukuba nesibindi noma kunzima njani ukuthi babe ngaphandle kwelizwe bayenelisa ukuphandela imuli zabo noma kunzima kanjani.
Kule nani eliphansi labomama beZimbabwe amaphepha okusebenza emthethweni eziBotswana bengaphezulwanya ngakwamathumi amabili ekhulwini kuzisebenzi zeZimbabwe ezifika inkulungwane phose ezinhlanu kodwa inenye lisebenza ezindlini abanye bengela maphepha okuhlala eBotswana. Konke lokhu kuyimizamo yokunakekela imuli zabo noma nje omama bebhekane lobunzima ohulumende abatheneyo basendleleni yokulinganisa inkundla yokusebenzelana lamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane. Amazwe amaningi aqhubeka loba izivumelwano zokuphakamisa lokuthuthukisa omama ezifana lezi SADC Protocol on Gender and Development lezinye ezenhlanganisweni ezigoqela i-African Union. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabon kule Botswana.
Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders selethule amabizo abadlali abazalidlalela lonyaka, iningi labo kungabafana abondliwe kuleli qembu. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi iningi labadlali ababumba iqembu leli ngabasakhulayo abakhulele iqembu leHighlanders kulandelwa inkuthazo abayiphiwe ngabalandeli beqembu leBoso.
Esiqale ukwenza sibumba iqembu eselikhona khathesi ikuthi sikhangele into ezimbalwa. Okwakuqala ikuthi besikhangela ukuthi sifeze izikhalazo zabalandeli beqembu. Esokuqala kuyikuthi sisebenzise kakhulu abafana abazi ngokuthi impilo iyayilenda lokuthandwa ngabalandeli beyayilenda kuyini bathi iculture. Abantwana abakhule beseqenjini besuka kwabancane kuma juniors ebekhula baze bayofika ethimini enkulu.
Abaqeqeshi beqembu leHighlanders bacuphe abadlali abambalwa kuqembu leBoso 90 elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Njalo laba babalisa uThabo Lunga, uBrian Jarabaza, uOnwell Gombami kanye loMbonyeni Ndlovu. Udube uthi yebo kambi iqembu lingabe labafana abasakhulayo abaningi kodwa injongo yabo ngiyokuba leli qembu lenelise ukumisana lamanye amaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League.
Okwesibili esizama ukuthi sikwenze yikuthi iqembu lidlale ngendlela eyaziwa ngokuthi indlela udlala ngayo ayileni. Lokho kusichona kusicho ukuthi kube iqembu lidlale lilamadlabuzani lidlale litshengisela ukukhwabitha ukugqoka isivunulo somdlali uyayilenda esiliwaba. Okwesithathu sihlose ukuthi sihlanganise iqembu eliza kuma umdlalo lomdlalo kuthi lanxa kungaphumanga kuhle kodwa abadlali betshengisa ukuthi inhliziyo zabo lokwenza kwabo konke bekujonge ukuthi baphumelele baphume belempumela enhle kuyo yonke imidlalo esiyidlalayo.
Abadlali abangakhulelanga uqembu leHighlanders kuluhlu lwabadlali abangamashumi amathathu olwethulwe ngumqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ngabagoqela uNigel Makumbe yena obolekweli qembu leHighlanders kwiqembu leFC Platinum, uPatrick Ben Musaka, uTimothy Zebabe, uMunyarazi Jitambwe kanye loMaclive Piri. Ngimeleyi-Studio 7 ngubulawayo nguJoseph Njanji. I'm gonna be there for you.
umshado kaZulu uthi I'm sorry esiqhubela uhlelo lwethu lwendaba zekuseni lamhlanje kulilanga lango lwesihlanu ukuziphetha ezamanje sikhangele ebezihamba phambili namhla uItaitza Mara ufikisa iminyaka emithathu enyamalele abanye sebethandabuza ukuthi usaphila odokotela baqhubeka bekhalala umsebenzi ngobunengi bekhonona ngeholo sebelitshumi lanhlanu abantu abafileyo ngemva kokudla amakhowa abulalayo kwanele okwamanje asibaneni ntambama kundaba zakusihlwa olivalelisayo muntungamilinkomo litshone kuhle.